ngendlela engikubona ngakho sebe enza umuntu wonke ongumuzulu ngani uyafana ngikwesibaba esabela ukuthi abantu nokwazabulawa nje ngale ye-terrorism ngoba bacabanga wonke umuntu okungena ongumuzulu kulesi sizathu sokulala abanye abantu which is kurong.
Ngombono wakho ungathi le isibonelo sobandlululo owenzakala kwele Melika?
Ya, yi-discrimination plain and simple ngoba singeke singawubona ngenye indlela. Yi-discrimination but at the same time bathi kuyesabela abantu babo ukuthi babavimbela ama-Americans kodwa at the cost of what amboni mina ukuthi singawubona ngenye indlela yi-discrimination.
Bakhona abantu abaningi abangama-Muslim abangenile kwele Melika ongusemthethweni njalo balama-green card kodwa sekunzima ukuthi bona bangene kwele Melika kulesi sikhathi. Laba bantu abalama-green card balelungelo la lokungena kwele Melika noma kanjani?
Kumele belelungelo ngoba i-green card nxa sebeyalisa ukuthi bengene e-America kutho ukuthi imithetho adifayiwe ayisitshela ndawo.
Ungathi lo mthetho uyenzani kulo mnotho wele Melika?
Umthetho lo ngomnotho esikubona ngathi esitshengisele ukuthi uza intsha umnotho wa-America owakhathesi engxenye phambili ngoba amazwe lawa alama-Muslim ayaliswayo amaningi angikhona ama-relationship ne-America ngaphandle kwe-Iran vele ama-relationship angikhona kenyekho but amazwe anjenga-Iran yiwate ngenxa ye-oil yiwate lama-relationship angcono ambona ukuthi umthetho efakiweyo uyalipha abantu fully imposed kwama-countries azatshintsha umnotho we-America so okwakhathesi ukuthi kubonawo sizotshintsha umnotho we-America.
Ithuba likhona na lokuthi lo mthetho kamongameli Trump uzothinta izizalwane zezimbabwe eziphila kwele Melika na?
Phambili uzathinta abantu eZimbabwe ngoba mbonakalo uTrump ufake enye itheko ilungisele ukuthi edipota abantu abaningi. Mbona ngani kuza affect abavele eZimbabwe.